thina njengenhlanganiso enhlanganiso eziningi ezilwela ilungelo labantu njalo ezilenkangelelo yokuthi iZimbabwe kufuze yenze imithetho emitsha eminenge elawula ukuthi abantu badlelana njani kwezokhetho lezinto eziningi ezinjalo. Sikhathazekile kakhulu ukuthi sizwa laba abazombusazwe ikakhulu abazombusazwe ikakhulu iZANU-PF isithi yona ifuna ama-elections ngoMathi so ulungiselela ukhetho, kodwa indlela vele abaziphatha ngayo kayivezi ukuthi bazimisele ukuthi kube lezinto ezitshintshayo ezivalisa isisekelo sombuso esitsha, ezivalisa ukulawa kokuqhutshwa lokukhitshwa kwemibiko, ezivalisa ukubuthana kwabantu lokuthi baxoxisana njani. Zonke izinto lezo lokho zingakatshintshi, kodwa sibona besenza lokho esingathi isilungu i-business as usual, bengani kabalandaba bona abakukhangeleleyo likhetho. Okusenza sihlupheke kakhulu babankomo yikuthi uma kungalungiswanga lokho, ukhetho lweZimbabwe luzafanana lezinye zonke izikhathi kulo khetho, lapho okuliwa khona kube ngani abantu basempini, kubulawane, abanye bakhitshwa amehlo lezandla khona kungadingakali. Sithi konke lokho kwenza ukhetho lube yize, kungabi yinto epha abantu amandla bokuthi bakhethe inkokheli abazifunayo, babe lohulumende abamfunayo abazamakha bamncedise ukwenza inqubela phambili.
Lithi lina uMgabe kumele aphenduke kukhefu lakhe aze ekhulumisana labanye bezama ukulungisisa konke okuhluphayo. Kambe ukuba khona kwakhe lokungabi khona kwakhe kungadala umahluko yini? Nanku ube khona isikhathi sonke lesi kungela lutho oluhambayo.
Sinanzelela ukuthi ngokubona kwethu thina okokuqala sithi uqakathekile ukuba khona kwakhe. Nanku phela nguye ofuna lolo khetho lubuye masinyane, nguye futhi otshoyo ukuthi yena ufuna abantu beZimbabwe bavote ngokuthula. So sithi uma kuyikuthi yikho sibila kutshoyo, kahle ngisekezenzo, he must hold the talk. So thina okwethu ikukhumbuza lifaka ipressure ukuthi hathi uma nisithi lilokho yenzani lokho elikutshoyo. Siyakwazi ukuthi kule mbuzo yena ukuthi kambe bengayenza in 3 months ulutho abantu esileke in 3 years. Kodwa sikutshoyo thina sithi vele uma kune-political will, i-3 months isolutho ukuthi izinto zenziwe.